Abangalisi bebethembise ukukhalala umsebenzi izikolo zivulwa, kodwa abasakwenzanga lokho. Babuyele emsebenzini bekhonona besithi uhulumende wengeze iholo labo ngesilinganiso esincane kakhulu sokulitshumi ekhulwini i-10%. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi bahlangene lohulumende bexoxisana ngezikhalazo zababalisi obathembise ukuthi ababalisi bazakwengezelelwa iholo labo kanye lokubiselwa insuku zabo zokuphumula ababengasavunyelwa ukuzithola. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association, uMnumzana Sifiso Ndlovu, uthe ababalisi babuyele emsebenzini kodwa bekhonona.
Izisebenzi zikahulumende sezamukele umbiko wokuthi zizathola i-10% salary rise ngokudana okukhulu, betshengisa ukuba limali incinane njalo asoze yonele isuthise inkanuko zeholo abebezikanelele. Ngalokho-ke i-10% iyaliwa izisebenzi kakhulu. Inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Association ithi yona imali le imali encane kakhulu engasoze incede uzulu, njalo uhulumende kumele azame abuye njalo enkundleni yokuxoxisana labanye akhulume ngokuthi uzayithuthukisa kanjani le mali.
UNdlovu wengeze ethi njengenhlanganiso bajabulela ukubuyiselwa kwensuku zokuphumula zababalisi ezasezesulwe.
Okwamukelwe kakhulu iZimbabwe Teachers Association yindaba yelizwi, lapho uhulumende athe yena uzakuletha njalo ilizwi ababalisi akuye njalo abavumele ukuthi bathengise amalanga labo abayabe benamalanga athe edlulisa.
Isikhulumi senye njalo inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eZimbabwe National Educators Union, iZineo, uMnumzana Thembelani Dube, usola isilinganiso abengezelelwe ngaso.
Njengenhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union, iZineo, sikubeka sobala ukuthi ababalisi bethu bavukele emsebenzini. Ababalisi bethu bahambe emsebenzini bekhonona kulandela i-percentage elethwe nguhulumende ezingxoxweni kathi zikhona izolo. I-10% elethwe nguhulumende nxa siyiqathanisa leholo lababalisi kayisho lutho. Ababalisi iholo labo lincane. Okwenziwe nguhulumende kufana lokuthi uthatha amanzi ngenkomitsho yokunatha itiye uthela idamu uzame ukuligcwalisa.
Umzali ohlala koBulawayo, uMnumzana Dumeliso Makurane, uthi bayakwamukela ukubuyela kwababalisi emsebenzini, ethi kuzaphathisa abantwana asebekhangelane lemihloliso.
Indaba yamatitshala yokuthi babuyele emsebenzini iyasithokozisa kakhulu, futhi abantwana bazake befunde ngoba besesikhangelele ukuthi lapha khona kuyitemu yesibili abantwana bethawusozibephume kahle emhlolisweni yabo, kodwa nxa bebuyele emsebenzini bekhulumisane lohulumeni ngibona ngani kungasinceda.
Abameli benhlanganiso ezilela amalungelo ababalisi lezi bathi bakhangelele ukuhlangana njalo lohulumende kukhulunyiswana ngenhlupho ezibhekane lababalisi mhlaka 14 kuyonale inyanga kaNkwenkwezi. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.